Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenza bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo abadinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula. Kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezinkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu eziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela, amafutha ezimota kukhwela legesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo, kuzabe kulokhu kulodubo logesi. So sichithe uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hatshi, ngibona ngathi mina udubo lwagesi awusoze luphele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuZANU-PF, uhulumende kaZANU-PF gala macebo wokulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa, ngoba uhlupho lwemali yangaphandle i-foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa, abantwana abaningi abavela ema-university kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini, ngokwemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So Ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulo khetho, umnumzana Mnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa, abantu bedinga indlela zokuzuza umlilo wokupheka.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzelela ukuthi kumnyama esibuya khona, njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZANU-PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZANU-PF ukunxindezela abantu, elakuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. iZANU izama ukunxindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amele impondo.
iZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni, ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngeyokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engabusa uzafuna ukutshela omunye owezana.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kunengi esikukhanele ukubana kube sezandleni zethu njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi usetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangelele ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka ka-2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abaye bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangelele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uzulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibonthiwe isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Ubana sisebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
Ele Zimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.